njengoza apho eMatasa ukhankasela ama candidates wethu amabili for MP lama councilor wethu angaba u7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhota indawana zonke zabo seGwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le CCC. Owena umkhankaso uhamba njani kuMDCT?
Mina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa induction ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye yokuthi kuvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo liyakwazi kubandla leMDC lisematheni abantu njalo iyomfiso ukuthi abantu abanjengabantu besitophusike nale mithwayo ngabantu akade bekubandla leMDC baphuma abanye bakhona bazwa nje ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezizathu ezithile. So yizinto ezinikezwa ukuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusenza ukuthi sizefike namhlanje ukuthi kungekho udlame. Asisho ukuthi udlame alusoze lenzeke ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni leZimbabwe libandla elibusayo elezanu PF labona ababakhulunywa be-CCC noma ngeke bakhulumele.
Mnumzana Ndlovu, kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lo kwethuselo?
Cha, asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lobusukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezanu from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuqhiwi behlukumeza abantu bebulala.
Dube, lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga, yiwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu?
Okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omasipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lodolo amakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni lodolo ukuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini lodolo ukuthi kuqanjiswa ezambuzi kube yinto engalethi mkhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha angasiphonge uhambe uhlangana lenqumbi zedoti. So thina sithi amakhansila nxa engena kube lagijimiswa khonoko phambili. Okulandela lapho yikuthi kumele amakhansile angabi le-corruption.
Sigqiba Ndlovu, kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni?
Uyabona baba Nkomo, uba uMthembu uDube lapha ulifaka sobala. Uyatsho lapho ukuthi basisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi, ubulawayo beklini, ubulawayo ebesizincoma ngaye, ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo. Into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe. Kodwa ke kuyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC. Into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani kube yibo abaphethe kathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC tiye yakhe le waye bengakwenzi waye bebengakwenzi isikhathi sonke leso. So izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezanu.
Akuyiphethe ngamafitshane tu
ugashen usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha asebenzise ukuthi acwidise inkulumo engiyishoyo. Asiloqiniso babu uGatsheni ukuthi izaphu kayi kazishiphuke. Khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu, kule inye izaphu ephakathi kwezanu. Siyakwazi ukuthi sokuke baba labo zaphu 2000 bagijimiseni babu